Sijabulile kakhulu nje lapha eMelika Nkomo nge-ruling yayizolo leyana ephume ku-9th Circuit Court of Appeals. Kutshengisela kakhulu e-America lemhlabeni nje jikelele isibonelo sama-separation of powers. Esingathi kusho ukuthi ngesiNdebele ukuthi umongameli angavi la mandla aphezu komthetho welizwe. Ama-powers la esikhuluma ngawe i-executive eyeka mongameli and then sokusiba le-judiciary eyo eyabo-judge labo-magistrate lapha nxa sisiye emakhothi and then sokusiba le-legislative body eyiye eyakha imithetho eyiye elandelwa lilizwe eyiye elandelwa ngabo-judge emakhothi. Kutshengisele kakhulu sibili lapha e-America ukuthi khona i-judiciary system yalapha eMelika iyasebenza and it is impartial. Yabona, it is not partisan. Ilandela umthetho welizwe, which is the constitution, isisekelo selizwe. Sibonile izolo umthetho usebenza ngoba uDonald Trump umongameli walapha eAmerica ubezinike amandla afuke aba ngaphezu komthetho weAmerica. Kuyasebenza kakhulu lokho, sikubonile silukusebenza. Unlike kithi thina eZimbabwe lapho esilabo ojaji abapartisan abanjengabo Jijika Usiku, so uJijika Usiku abantu babuya eZimbabwe bekhala ngokuthi kulama human rights violations kunje befayile emakhothi, but yena akakuboni lokhu ngoba umelele umgabe instead yokuthi alandele umthetho welizwe.
Ubaba uTrump uthi ulakho ukuya emthethwandaba weSupreme Court ongumthethwandaba ophezulu ukuyaphikisa isinqumo lesi, ubona ephumelela na?
Akuzaba nzima kakhulu njengoba sesilama court amabili kathesi, ama-federal court, i-district court, la yambona ukuthi hayi umongameli lapha ubezinika amandla angelamsebenzi. Satshengisela futhi ku-appellate court ukuthi hayi labo batshengisa ukuthi and futhi it was unanimous decision 3-0. Ojaji bonke besithi no, mongameli lapha uphambanisile, usuke waba ngaphezu kwamandla akho. Umthetho uthi angeke sibandlulule abanye abantu ukuthi beze lapha elizweni.